abasakhulayo abasafunga ubhalisa ukuvota basese banenge njalo ngananzelela ukuthi ama-queues ade siwabona e-registry kumbela kwezinye indawo ebengama-queues abantu abasakhulayo abaningi abafuna ukubhalisa kodwa inkinga athi khona ngeyokuthi iningi labo bebengani bayabiselwe emuva ngoba bengela proof of residency kwesinye isikhathi iningi labo bebesehluleka ukuthola izithupha and then kulalaba abatsha ade sokuthiwa ngama-aliens okumele bethole izithupha ezitsha labo bekwazise ukubhalisa ukuvota labo bebengani balohlupha kodwa nxa sesikhangela sesicompare ukuthi emuva bekunjani lakhathesi hhayi sibona kulokuba ngcono ngoba iningi labatsha sibile ade befisa ukuthi bebhalisa hhayi bakwanisele ukubhalisa noma nje kuseselenhlupho zona lezi ezikhona kodwa hhayi iningi labo hhayi bakwanisile ukuthi bebhalise ukuvota
ye siyabona njalo kule mass public opinion ethi iningi labo lizavota lo nyaka kambe ngabe kuliqiniso khona
ye i-mass public opinion institute ikhiphile ama-results esurvey yabo and nxa sikhanyele bona ngathi anganale qiniso mbijana ngoba nxa ukhanyele ama-youth arejistileyo kusukisela ukhetho oludlulileyo ufika khathesi hhayi angani maninganyane kule nhlanganiso eziningi kade zikhankaselo ntanga ukuthi barejiste ukuvota nxa ukhanyela ngapha kobulawayo inhlanganiso enjengeyena oyi-dtla ibikwenza ukhangele kwezinye indawo kule nhlanganiso eziningi oyi-rc oyi-ds athi besezinto efanayo so nxa ngikhangele mbona ngani hhayi ngabe kuliqiniso ukuthi inani labo ntanga ababhalisileyo ukuvota selingani likhuphukile mbijana from lelade likhona kumnyaka ka-2008 kusiyafika khathesi
siyabona njalo inhlanganiso le ithi iningi labasakhulayo laba bakhanya basemashonaland central kungabe kusezwa kwini khonokho
indawo zemashonaland bezivele zile-advantage nxa kusiya endabeni yokubhalisa ukhetho ngoba iningi lazo ngenxa yamabandlela owasapotayo kuthole ukuthi bekusiba lula kize ukuthi kibe ukuthi bayebhalise okwesibili ungananzelela nje ukuthi i-population yethu nxa uzokhangela i-census noma nje yasolwa kakhulu ukuthi ayireflecti kakhulu ama-results abantu but i-population yabantu la inganiminganyana kuleyo ndawo